Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 20 kuNcwabakazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave.
Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlola betholakala bele-COVID-19 lababebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba amaningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini.
Abenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sebekhweze emthethwandaba owe-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlolwa betholakala bele-COVID-19 lababebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla ngoba ilizwe lilokhe liphakathi kwegagasi lesithathu lalolu bhubhane njalo lomkhuhlane ulokhe uyingozi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Kumalanga amahlanu adluleyo eleZimbabwe libonakale lisiba lenani elingaphansi kwamakhulu amahlanu lamachumi amahlanu 550 abantu abakade betholakala bele-COVID-19 kuthi abakade bekhulelwa yilo mkhuhlane bebesiba ngaphansi kwamachumi amathathu i-30. Omunye wengcwethi zezempilakahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa kabanzi ngaleli nani.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave. Ngakho-ke engaku-encourage umuntu wonke ukuthi kabe vaccinated ukuze bezivikele ekufeni lokuadmitha umkhuhlane we-COVID-19.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi abantu bengaziyengi ukuthi sebenqoba empini yokumelana lalolu bhubhane.
Inani lingakhanya ingani selehlile elamafika, kodwa hey lama statistics esilayo kobulawayo kasimanga kuhle. Kumele abantu beziphathe ngoba thina sifuna ngo-0.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso emele izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kabangayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela iku-COVID-19.
EZimbabwe abantu kabathestwa door to door. Abantu abathestwa i-COVID-19 yilaba ababethe bagula basondelela lapho kuthestwa khona. Ngokunjalo kuzafika ukuthi amanani ngabe sesehla ngenxa yokuthi 1, ama-test kits angabe kuyikuthi ashoda. 2, abantu abafika ezibhedlela befuna ukuyathesta mhlawumbe sebebalutshwana. 3, sokungaba yikho ukuthi mhlawumbe inani le-COVID abantu abalayo sebebalutshwana. Kodwa abantu kabaqapheli ukuthi statistics kasitsho ukuthi inani labantu abale-COVID sebebalutshwana.
Kusenjalo, okwensuku ezimbili ezedluleyo, izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo beziqhuba uhlelo lokubuthanisa igazi ngoba besithi iziphala sezehlile okwamagama ngenxa ye-COVID-19 ebivimba ukuba abantu bahlangane. Bathi njalo igazi eliningi belivela kubafundi, kungakho ngesikhathi izikolo zivaliwe imikhankaso yokupha igazi ibingenelisi ukuqhutshwa. Umnumzana Ivindo Siziba okhokhela inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo kobulawayo ukhuthaza uZulu ukuba ayekupha igazi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital.
Isikolo lapho esajela khona ukuthola igazi sezivaliwe. I-lockdown le ivale ama-catering amaningi. Esathi ihlelo lakhona sibonile ukuthi luhambe kahle and abantu basinike i-support. Siyakhuthaza sibe ukuthi everyday umuntu ma efuna ukudonate igazi engameleli ukuthi khona khona nizamelela ugiji uyahamba edonate igazi kumasayithi ethu.
Kugqitshwa usuku lwayizolo ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba bangamakhulu amane lane i-404 ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi ababhubhileyo balitshumi lasikhombisa i-17. Kutshaya ihola lesithathu emini izolo bekulaliswe abantu abangamatshumi amahlanu i-50 ezibhedlela okuletha inani labantu bonke abasezibhedlela lifike kumakhulu amane letshumi lasikhombisa i-417. Kuthi abasindileyo izolo bazinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-2197. Kuthi elizweni lonke isilinganiso sokuphepha umkhuhlane we-COVID-19 simi kumatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ekhulwini i-85%. Abahlabe ijekiseni yokuqala izolo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 baphose bafika kunkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amabili i-40,219 okuletha inani labahlabe ijekiseni yokuqala elizweni lifike kuzigidi ezimbili lenkulungwane ezedlula amakhulu amabili i-2,233,565. Ukuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo bafika inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasitshiyagalombili i-38,378. Lokhu kuletha bonke asebehlabile amajekiseni amabili bafike kusigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu lasitshiyagalombili i-1,386,752. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngabaqhatshi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi amankampani afana labo Delta, OK Zimbabwe, T1 lamanye esekhipha imibiko ethi wonke umuntu ongahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 ame ukuya emsebenzini. Abamalungelo oluntu bathi lokhu kungaphandle komthetho ngoba asiwo wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngenxa yenkolo zabantu lemibono ehlukeneyo. Ingcitshi zezempilakahle zithi wonke umuntu kumele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuze inani labantu abalaliswa esibhedlela ngenxa ye-COVID-19 lehle. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasise ngenyathelo labo leli.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba amaningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini. Kho izizikhalazo ebezikhona.
Ugcizelele sithi izisebenzi lamalungelo okumele ahlonitshwe nguhulumende lamankampani kungenani lokuba kulomkhuhlane we-COVID-19
eZimbabwe besingakaze sibe lomthetho ke obamba abantu ngamandla ukuthi bethole i-vaccination.
Esinye sakamuzi eHarare esingahlatshwanga umnumzana Michael Sibanda uthi uvumelana le-ZCTU esithi ukholo lwakhe kaluvumeli ukuhlatshwa.
Abantu abafuni ukuthi beforswe ukuthi bevaccinate ngoba abangithina sikholwa ngokuthi ukuvaccinatewa indlela zokutshengisa ukuthi sesingena eku-revelations. So thina abanye ukholwa kwethu vele awuhambelani la. Siyabe singani sesingabantu kaSathane.
Kodwa enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Peter Sithole uphikisane lalombono.
Sixotshana lalokho okubizwa kuthiwa yi-head immunity, oyikhona okuza kwenza ukuthi ilizwe livuleke ezenotho i-economy ivuleke, oyiyona nto ezakwenza ukuthi abantwana babuyele ezikolo sebehlatshiwe, okuyikhona okuzakwenza ukuthi abafana laba abancane abalezipho zokudlala ibhora baqhubeke bedlala lelo bhora. Okwamanje kakudlalwa bhora, okwamanje abantwana abahlabelayo kabanelisi ukuthi ukubuthanisa abantu ukuthi behlabile ukuthi bathole izimali benelise labo ukuthi uphilise imuli zabo. So nxa uhulumende ezaqala ukuncenga abantu umnyahambe namuhla abanye bengahambi i-herd immunity lay kasi soke safa sayifika leyo 60%.
Umphathi ndambo obona ngezemsebenzi umnumzana Pho Mavima uthi ukuthi lolu daba emthetho ndaba akuncedi lutho. Okuqakathekileyo ukuthi amacele omathathu athi uhulumende izisebenzi nabaqhatshi bahlale phansi bakhulumisane phansi kwedale le tripartite negotiating forum. Uqhubeke esithi ubhubhane le-COVID-19 luyaziwa ukuthi soluphazamise okuningi emazweni omhlaba. Ngakho-ke uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukulondoloza abantu baseZimbabwe, yikho ethenge amajekiseni ama-vaccines.
Ndakathalisana nedenda ratambuza nyika pasi rese.
Udaba olukhona ngolokuthi amajekiseni anceda ukuba umuntu engahlatshwa akatheleli umkhuhlane abanye abantu, njalo ayavikela impilo. Nxa uhlezi emzini wakho awulani lokuhlatshwa, kodwa nxa ufuna ukuphuma endlini hlatshwa.
Umthetho ndawo waphezulu owe-High Court ukhangelele ukwazisa ngeviki ezayo ukuba udaba lwabe-ZCTU luzathethwa nini. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi ijekiseni le-COVID-19 vaccine, kumbe abangaba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze lufezeke uhlelo olwe-herd immunity eZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sowe phambi komthethwandaba kamantshi eMutare namuhla isetheswa icala lokubangela ukufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Linet Mary Mongwari uthe umnumzana Momberume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhlaka 3 ngenyanga ezayo.
Tapinda mudare nas nenyaya ya tirarami Momberume.
Uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ye-bail, okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umtshutshisi umnumzana Tirivani Mujasira utshelele lidale ukuthi umnumzana Momberume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Momberume oleminyaka engamachumi amabili lasithupha 26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe.
Ma-DNA test atisadane ma-results acho parizo.
Embikweni oyethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi u-Anna Machaya achi u-memory Machaya njengalokho obekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eleminyaka elithumi lane, wabeletha eseleminyaka elithumi lanhlanu, njalo umemori isihlobo sikamuye esileminyaka engamathumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lamek Magonye Sigodla oleminyaka engamathumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuye u-Ana, unkosikazi Shai Mabika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto eJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka iphansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho. Kulayitofu namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa bele gcikwane leli. Okwamanje besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika uxwayise abesitaliban kwele Afghanistan ukuthi bengalokothi baphazamise uhlelo lokuhlenga abantu asebesuswa elizweni lelo ababhekane lobunzima ngemva kokuphuma kwamasotsha emelika akade encedisa ibutho likahulumende kwezomvikela uhlelo olugqitshwe ngemva kweminyaka edlula engamashumi amabili. Kodwa ke abebandla eliphikisayo kwelemelika elama Republicans liya lisola inyathelo likahulumende kamongameli Biden lokususa ama-structure aleli lizwe kwele Afghanistan. Ekhuluma esabelweni asimelayo edale lesenethi, umkhokheli wabebandla lama-Republicans kuleli dale lesenethi, uSenate Minority Leader Mitch McConnell, uthe leli nyathelo ngelobugwala elenziwe yilizwe elithuthuke njengeMelika. Abohlangothi olubona ngokuqondiswa komsebenzi wokulungiswa kwezimota kwele Melika lubikwa solusungule uphenyo ngomvulo lokuxwayisisa izimota eziphose zifike isigidi ezilungiswe ngabenkampani yeTesla. Ngemva kwemibiko ebisiphumayo kungasebenzi kuhle kwalezi zimota osokubangele ingozi ezithize zomgwaqo. Inkokheli yamazwe akumanyana wangezansi wezwekazi le-Africa we-Southern African Development Community yebithe gwaqa kwele Malawi ngolwesibili emhlanganweni wesimajumi mane lanye wale inhlanganiso itshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo lapho umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Gayinde Shilema anqobe khona.
Ibandla le-MDCT selikhethe amalunga angamachumi lasithupha 26 ukuba lezikhundla ezifana lezamalunga edale lekhabhinethi likahulumente. Abakhethiweyo babalisa uMnumzana Morgan Komiji wezomvikela, uMnumzana Thapiwa Mashakada wezenotho, uMnumzana Vincent Tsvangirai wezabatsha lemidlalo, uNkosikazi Ruth Labote wezempilakahle loNkosikazi Paulina Mbariwa okhethwe ukumela ugatsha lwezisebenzi lempilakahle. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amalunga la azathobelana lamalunga edale lekhabhinethi ukuze asebenze okuqotho. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lisole uluhlu olwethulwe libandla le-MDCT. UChris Gande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvele uhloseni. Ngalokho Mahlabe Zulu asizihluphi, kodwa lokhu yiko kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu edevelela befuna izikhundla batshiwe. Sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalu. Yikho ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakada labophini oludenga edesebenza zaba hayi laba abantu siyabazi baqala ukusebenza lezanu PF ngesikhathi se-constitutional commission ethungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Lingazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali, bangabona ukuthi i-term yabo ye-parliament si-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenzela ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akutshengisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu ebandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma se-campaign efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lithi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC thi bayafoma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka la esengu-MDC Alliance. Hatshi siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, iZANU-PF senzele ukuthi cause i-confusion, iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beya-register abantu bengarejisti. Nampo uMnangagwa wabo George Haramba sebehlabala labesithi uChamse ngawina azasebenzisa amasosha. Konke lokhu lingesabi kwethusele ukuthi lina ligcine vele lingavoti, bafuna ukuthi libone inhliziyo kuthiwa yi-apathy. Umondlula lezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama-by-election, kungenziwa i-2023 elections, besithi kuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu. Lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khonoko, sivele labo siyabazi ukuthi vele bengekho eqinisweni besebenza lezanu PF ebusuku. Mahlabe Zulu liqaphele izitha ziyeza eziningi eziyaqamba amanga kwenzela ukuthi iphambaniseke engqondweni.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda obexoxa noChris Gande we-Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-level 4 COVID-19 lockdown ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngamaviki amabili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana usuzaqhutshwa mhla ka-21 kuze kuyefika mhla ka-24 ngenyanga kaMpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sokungokwesibili lonyaka umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezTTF udluliselwe phambili ngenxa yemigoqo elethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso eZimbabwe National Consumer Rights Association, uthi leli nyathela lidala ubunzima kumuntu wonke, hatshi osomabhizimusi kuphela.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo kasikami kahle kwezamabhizinisi, ngokuba nxa ngabe i-COVID-19 lokhu bavimbele ngendlela ebavimbele ngakhona, kusho khona ukuthi bayalimala kakhulu. Kakulimali bona kuphela abamabhizinisi, kulimala izisebenzi, kulimala abathengi, ngokuba imali yabasebenzi ivela ekuthini amabhizinisi asebenze. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi ngokuphangisa kuzanywe zonke indlela ezakwenza ukuthi amabhizinisi abuyele endleleni yokusebenza ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akuba mangalisi ukuthi umbukiso lo usuphinde wadluliselwa phambili. Unkosikazi Molen Kiwane, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabasekela leli nyathelo elithethwe ngabeze-TTF.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kulicebo elihle kakhulu. Ngosikhangela ukuthi amanani abantu ababanjwa i-COVID abekhwela esehla, ukutshengisa ukuthi kule ngozi enkulu kungayekethiswa. Siyabonga ukuthi kunanzelelwe kusasemasinyane ukuthi kuqale kukhangelisiswe ukuthi umumo wakhona unjani, abantu belokhe belandela izixwayiso zempilakahle.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nick Ndebele, wenqabe ukuphendula imibuzo wayedlulisela kusikhulumeli senkampani le obelokhe engaphenduli ucingo. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Busisa Moyo, ukhiphe umbiko wokudluliselwa phambili kombukiso weZTTF ngolwesibili ntambama. Umbiko lo uchaze ukuba uhulumende uvumelana lesinqumo leso ngoba amalanga ombukiso abezabe ephakathi kwesikhathi abantu bevinjiwe ukuhamba besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Lokhu bekuzenza osomabhizimusi abaphandle kwakoBulawayo bathwale nzima ukuhamba belanda umbukiso. Umoyo uqhubeke ethi labo abaphathekayo kumbukiso weZTTF kabathathe leli thuba njengesikhathi sokuba balungiselele ngokujulileyo ukuze nxa usufikile wenziwe okwezinga eliphezulu. Ngimele Studio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo weAfro Jazz uStanley Nyathi. Umdluli ngokuzalwa udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela leSouth Africa. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Nyathi ulamadlaladi amabili engoma zokholo atshisa kakhulu. Siyabuye wapheka lesithathu lona kodwa seledlukile ngoba linge lomdumo we-Afro Jazz. Yilo asiphathele lona namhlanje, akukhumbuza abalaleli udabuka ngapi.
Ngibuya phansi le eNkayi, senginama-albhamu amathathu. Eyokuqala ibiyi-gospel, eyesibili i-gospel njalo, eyesithathu yamanje i-Afro Jazz.
Asizweni-ke ukuba umfakanyathi kungani oguqula umdumo aqala ngawo esiwa kwezokholo engena ku-Afro Jazz.
Yes, ngidecide this time around ukuthi ngicule i-Afro Jazz ukuze ngikwazi uku-accommodate ontanga abasebancane, ngibuye futhi ngi-accommodate abantu asebebadala, ngi-accommodate abantu abahambayo esontweni, ngibuye futhi ngi-accommodate abantu abakholelwa emasikweni.
Bayamangaza bangakusurprise ngezinto abangazenza want. Why am I so? Bang up surprise. Yem kuwa bang ay kilo.
Iqukethe ingoma ezikhuluma ngomzilikazi, iqukethe ingoma ezikhuluma ngeHighlander, iqukethe ingoma ezikhuluma ngothando. So ngamafichane ingoma lezi ziyakwazi ukuthi ziaccommodate noma ngumuntu ongakanani noma ngumuntu okholwa ukuphi. Uxhaso lwenu luqhakathekile kimi. Ama CD asetholakala iYouTube channel ithi yona Hlabezulu TV, yatholakala ku Twitter Stanley Nyathi, yatholakala ku Facebook Stanley Nyathi, also kune page elithi lona Hlabezulu TV. Ku WhatsApp ngiyatholakala njalo 0734533075. Ngiyabonga kakhulu Dawu.
Uzahlala esiyaphambili ecula imdumetheneyo ethandwa ngabantu.
Amathendele
uyabesela uhlelo waza the Friday baraso limnandi ngene lonke igama lomu ngenza Jesus ba.
Solo we Afro Jazz oka Stanley Nyathi odabuka eNkayi kodwa okwamanje osebenza ese South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu weHigh Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi kuhlatshwa iJackson yeCOVID-19 vaccine. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.